siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga lami ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje afuna sikhangele usambuleli chapter ka-21 ivesi ka-5 ithi yona kwatsho lo ohlezi phezu kwesihlalo wathi yena khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha wasesithi kimi bhala phansi la mazwi ami ngenxa yokuthi aliqiniso njalo athembekile ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi siphila phakathi kwesikhathi esinzima esiletha ukudangala nxa singena kusibanga esinjalo kulula ukulahla ithemba namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi sibe lethemba siyananzelela ukuthi uJohane lapha ebhala kuchapter ka-21 wayesithena ngibone umhlaba omutsha lezulu elitsha lwana umhlaba omdala lezulu leyana elidala kwasekwedlule lolwandle lungasekho manje kuba nzima ukuthi ube lethemba nxa udlula phakathi kwesikhathi esinzima ngikhumbula uDavida esithi yena inkosi ngumalusi wami angiyikwesaba lutho kutsho ukuthi nxa uNkulunkulu esithi ekhuluma lathi lapha sihlangana laye kusambulelo ekhuluma ekugcineni sithi khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha kutsho ukuthi ngumutsho oletha ithemba emuntwini ophila lapha emhlabeni sidlula phakathi kwe-COVID sidlula phakathi kwesikhathi abantu belahlekelwa imisebenzi sidlula phakathi kwesikhathi okokuthi umuntu uyakhangela ngkhaya ebona ukuthi akula kudla akulani uyabe usucabanga ukuthi impilo yami le izatshintsha yini kodwa uNkulunkulu uyasithembisa lapho ukuthi uyenza yena izinto zibe zintsha ubuhlungu konke buzayidlula ye lapha wayekhuluma ngesikhathi sesisezulwini kodwa mfundo isikhangele ukuthi uNkulunkulu usithembisa kuJohn chapter 10 iverse ka-10 usithembisa impilo ephuphumayo siselapha emhlabeni njalo siyakwazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi lona wethembekile uNkulunkulu liyeza ilanga elitsha sizajabula sithokozekile lona ngoba uNkulunkulu uyabe setshintshile isimo sethu ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma lithi uDavid ekhuluma kumahubuthi yena nelanga lapho uNkulunkulu esikhulula khona ebugqilini kwakungani siyaphupha so lakho kunjalo lapho uNkulunkulu azaguqula khona isimo sakho ekukhulule ebugqilini kuza ngani uyaphupha ngoba lelo langa liyeza lapho uNkulunkulu ilizwi lela limemezayo kuJohane chapter eka 21 esithi khangela bheka ngenza yonke into ibentsha uzathi ngalelo langa la ubona ukuthi hawu kambe shuwa yonke into isitshintshile isimo sami sesitshintshile ukudubeka kwami sokuphelile inyembezi zami zonke uNkulunkulu usezesule ngikhumbula ukuthi kwezinye isikhathi uSathane uyasijikela phakathi kwezilwane uNkulunkulu uyavala leyo mlomo uyasijikela phakathi komlilo uNkulunkulu uyavala ukuba ilangabi lingasitshisi ngenxa yokuthi wethembekile njalo uzayenza yonke into ibentsha
akuyiphethe mfundisi
ngakho mlaleli wami ufuna ukukhulumisana lawe sesigqiba ungalahli ithemba ungabe kulombono uNkulunkulu akunikayo kona ungabe udlula phakathi kwesikhathi esinzima uNkulunkulu uthi yena liyeza ilanga elitsha kuthazeka ngalawo mazwi ube kwazi ukuthi lokho ohamba phakathi kwakho kuyaphela inkosi kubusisa sithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ozwa ukudangala obesefuna ukuthi ayekele impilo siyathandaza uba uNkulunkulu wami ungenele imimo yonke ehlukeneyo bebekwazi ukuthi wena uyinkosi ephilayo elamandla njalo ngokwanisa ukudala ilanga elitsha empilweni zabantu uNkulunkulu wami hlangana labo batshintshe impilo zabo ngegama likaJesu amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili inkomo